So kuyi sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifu kanjani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 14 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku eBeatrice.
Sibona ukuthi omama laba loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi kanti navele lidingani yelapha lifuneka so ndawo yenu le indawo yezaluke.
Kuyanyakazela esigodleni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo.
Nga isikhathi sokukhetha sithi siyafika, umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele.
Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ukulwisana lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho wenqabela ukusetshenziswa amahlayana kwemali owe-anti-laundering.
Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF eBeatrice esililweni sikamufi unkosazana Mo Blessing Ali. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likazulu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isithi uhulumende kumele ehlukane lomkhuba wokuthumba lokubulala abantu. Linhlanganiso ikhuthaze uhulumende ukuthi acwayisise ngesehlakalo lesi ukuze abenza isihluku sokubulala uAli batholakale bajeziswe. Unkosikazi Ali wanyamalala ngenyanga edluleyo isidumbu sakhe satholakala emthonjeni ongasasetshenziswayo ngomgqibelo odluleyo sicuyiwe. Kuqhamuke ingxabangxoza kuleyo ndawo lapho abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF behlasele abantu abakade beze esililweni baxotsha izihlobo zikamufi ngenhloso yokuphatha intambo zalumbuthano. Izihlobo zikamufi zibonakale emfanekisweni ebulenjini zisehofisini yegqwetha eliphethe loludaba umnumzana Job Sikhala zisithi sezibalekile emzini wazo njalo zicatshile kulandela loludlakela. Amapholisa athi ibandla le-CCC seliphatha loludaba engathi ngelombusazwe kukanti umufi wayexabane layothandana laye okungaba nguye ololwazi ngokutshona kwakhe lanxa engaziwa ukuthi ungaphi. Ibandla le-CCC lithi selithethe amanyathelo okuthi kungaqhamuki ingxabangxoza emkhulekweni eliqoqe ukuthi uqhutshwe lamuhla kukhunjulwa umufi. Imuli yakomufi ithi ukubekwa kwakhe uzabekwa nxa kuphela sokutholakele abambuleleyo. Ilunga laleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyedenga uthi abesifazane laba kade bethunjiwe baphathise esililweni ngokupheka langeminye imisebenzi bengakathunjwa.
Yebo omama laba ade bethunjiwe basuke bayachiwa kwelinye iplaza khona ngale kuduze lenyathime lapha ade kulomuzi kamuyi uMore Blessing. Sibona ukuthi omama laba loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi kanti navele lidingani ye lapha lifuneka so ndawo yeni le indawo yezani ukuye bake bethuselwa kakhulu mabona laba so ngesinye isihlubu esisibonayo ukuthi kanti silaba ngabantu abathi yebo bazoduduza omunye wabo bezoncedisa njalo emsebenzi ngoba esintwini sakithi nxa ukubhujiwe abantu basukuma ngobuningi bayo bencedisa abanye bebeka abanye bethezi inkuni abanye besenzani yibo mama bona laba ade besebenza yikho nje imota lezi ezingelama number plates zifike zahle zathumba omama bona laba ngenxa yo ukuthi bade bephandle bepheka so ngesinye isihlubu sona lesi esikhona esisibonileyo njalo nxa sikhanyela ukuthi khathesi imuli ikamuyi uMore Blessing bakhala ngoba isiga lesi esibayehleleyo sokuthi umuntu uyabulawa ubulawa njengenkuku bemqumi kuba kubuhlungu kakhulu njalo lokuthi abantu bakhona abayenzilele into bayaziwa kodwa amapolisi sakakhanye senza umsebenzi wabo ngemfanelo so ngesinye isihlubu sakhona ukuthi yebo imuli iyakala kodwa kube lesihlubu sokuthi ukuthi bekhale kabakali bekhululekile bayethuselwa njalo abantu abazobaduduza nabo sebesethusela imuli kayisakwazi ukuthi iyenze so ngezinye izinto thina esala ngazo ukuthi njengebandla le-TCC kumele amalungelo abantu akhangelisiswe ehlonitshwe kakhulu njalo sikhangela ukuthi abesifazane abasela esingathi protection so lokho okwenzakala kuyabethusa kakhulu njengoba umama and nxa kubulawa kulokwethusela okunje kutshoni ebantwini bezimbabwe kumele bevote bekhululeki so kumele kukhanyelisiswe izizwe zonke labantu bezimbabwe sikhangelise sifake amakhanda ndawonye sibone ukuthi udaba lolu luyalungiseka njani
likhangeleleni siyezwa ibandla le-CCC lisithi seliqaphele ukuthi kungaqhamuki olunye udlakela lithemba ukuthi konke kuzaqhubeka kuhle yini
thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu nxa kubhujiwe umuntu lo muntu wonke uvunyelwe ukuthi eyebamba izandla ekhulekela ababhujelweyo beduduza izimuli labantwana labazali oyikho njengebandla lathi sibona uMore Blessing ngobe ngomunye wethu sikhuthaza abantu bethu abeHarare labeChitungwiza laba abahlala eduze lalapho okhalelwa khona umuyi ukuthi besukume abantu ngobuningi babo bebencedisa ukukhala sikhulekele imuli yakoMore Blessing leyi ehlangane lesehlakalo lesi esibuhlungu kakhulu njalo nje siyazi ukuthi kulokwethusela okuthize sibonile abantu bezani besithi hey indawo leyi yenyathi mokhalela khona uMore Blessing indawo yabo akula opposition okumele ibe khona kodwa thina sithi hayi njengesizwe seZimbabwe umuntu lo muntu kulelungelo lokuhamba lapha ahamba khona this is a democratic country.
Alo ke ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga isiphathamandla sebandla le Citizens Coalition for Change ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Kuyanyakazela isigodlweni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo. Umfanekiso ophume enkundleni zokuxhumana utshengise umongameli Mnangagwa eseState House emi lenyanga ephethe ichoba ilamayika okwelapha. Omunye njalo umfanekiso utshengisa umongameli ehlezi lomprofita. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda othi kuvamile ukuthi inkokheli igeziswe zinyanga kumbe abaprofita.
Kuyamnikeza isithunzi phakathi na kwebandla lakhe lalapho ayabefika khona ebantwini ukuze phela abantu bamthande nxa evela abantu bahleke so babe bemgcoba la uvela bahleke ukuze uzulu wonke njengokuthi nje umuntu okhankasayo kumele ukuthi akhankase inkulumo yakhe ayikhulumayo izwakale ebantwini ikho ke kuqhakathekile kakhulu ukuthi khona belokhu ezingeni izinyanga ziphuma ngisho lamapostoli esigodlweni loba nje ngingakunanzeleli kodwa ke ngiyakwazi ukuthi khona loba ikusukelana kudala kuvele amakhosi kumbe labakhokheli bebevele belazi izinyanga zabo ebezibagcoba amakha lawo kwenzela ukuthi khona bacazimule ebantwini njalo nxa befike ebantwini bazwakale ukuthi khona labo bangabantu njalo abantu bezwe le nkulumo yakhe yonke abeyikhuluma so imithi isebenza ke ngaleyo ndlela kanye lemthandazo leyisebenza ngaleyo ndlela ukuthi khona imgezelwana umuntu njalo imenze ukuthi abe lesini
nxa umuntu bengamfuni bazamvotela njani kuyasebenza yini khona
uyabona ukuthi imithi le njengobana imithi kakhulukazi phela ngumoya lo esikhuluma ngawo nxa sikhuluma ngomoya sikhuluma ngento abantu abangeke bayazi bangeke bayizwisise kahle ukuthi ihamba njani kodwa alubana lo muntu ofuna ukuthi abantu bamnake esegezile wahlamba ngalimithile kuyamenza ukuthi nxa efika kubo abantu afike kubo azwakale uyayibona indaba ekhona uyazwakala enkulumeni yakhe inkulumo yakhe abeyikhuluma isuka izwakale ebantu ini kusebenza imithi leyo nxa efika ebantwini ufika elesithunzi abantu nxa bemkhangele bathole hawo indoda ehlambileyo sibili indoda ecwebileyo indoda ehlambileyo ehlanzekileyo ngalokho bezwe bemthanda nje ezinhlizweni zabo phoke imithi yasebenza ke ngaleyo ndlela alubana nxa segezile ngayo umphakathi wonke nje ezinhlizweni zakhe ezwe nje emthanda nxa isikhathi sokukhetha sithi siyafika umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele agcine emkhethile ngoba njengwana ngishilo ukuthi kungumoya so umoya libana yiwo oyabusungena akathi nakwabantu abantu bezwe bemthanda lowo muntu nxa kumbe ngithi ngendaba yokuthi uhlambile la uyezwa nje loba kade umzondele lowo muntu kodwa nxa efika kuwe kumbe nxa kufika isikhathi sokuthi uyakhetha uzwe nje la inhliziyo yakho isimiyekelele isimxole kulokho kade sithi khona wena hayi angimthandi
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi yecubungula izamasiko ubexoxa icingweni le studio 7 ekwobulawayo Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ekulwisaneni lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho owenqabela ukungeniswa ngudlu kwemali elizweni owe-anti-laundering. Intathele izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Vula umhlangano wamazwe azwe kazi le Africa uhlaziya imizamo yokulwisana lenkohlakalo oqhutshelwe eHaburoni kwele Botswana namhla umsekeli kamqondisi we-IMF unkosikazi Antoinette Tsai uthe leZimbabwe lisendleleni eqondileyo yokulwisana le kungathembeki uthe leZimbabwe njengamanye amazwe selafaka imithetho ekhala lo ungena lokuphuma okuqondanga kwezemali elizweni owe-anti-money laundering
and Africa's leaders are stepping up to this challenge with some
inkokheli yezwe kazi le Africa iyazama ukulwisana lenkohlakalo zalo sibone ukuphathwa kuhle kwesikhwama semali emazweni afana leGambia, Liberia kanye leSenegal, eBotswana, iZimbabwe, leMauritius kanye leGhana asebumbe imithetho phezu kwemizamo yokulwisana nokuphathwa kuchapha kwemali.
Kodwa abanye bathi abavumelani losaye besithi inkohlakalo yeseZimbabwe yethusa, bathi njalo uhulumende kazimiselanga uqeda lomkhuba ngoba iziphatha amandla zakhe kuyizo ezihamba phambili ekuchaphazeni inotho yelizwe. Omunye wabantu laba ngocumula ezombusazo mnumzana Zenzo Moyo.
Akutsho ukuthi ilizwe leZimbabwe seliqede uhlupho lwe-corruption ngoba uhlupho lwe-corruption lokhe lukhona. Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye-kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke, kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali ukuthi isebenzani ngoba ukutshontshwa kwezimali zikahulumeni kuqhubekela kusiya phambili.
Umoyo uthi kumele izephulamthetho zijeziswe kanzima, kanti logatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission lalo luvunyelwe ukuqhuba umsebenzi walo ungela ungenela kwabezombusazwe.
Akukabonakali ikakhulu ebantwini jikelele nje. Maybe kungabe kuyinto ekhona emaphepheni abhaliweyo liyefika eZimbabwe ukuthi lihlolisise ngempela ukuthi leyo mthetho iyasebenza njalo iyasetshenziswa. Angeke sithi thina isisebenzile.
Khuluma emhlanganweni munye umqondisi we-Africa Union Commission umzana Jamel Krip uthi izwekazi le-Africa lisalele emuva kakhulu ekulwiseni inkohlakalo.
Corruption, however, does not seem to be moving and Africa remains the region most affected by this scourge. We should all take advantage of
inkohlakalo ilokhe ikhona njalo izwekazi lase-Africa yilo elihamba ngemuva ekulwiseni isifo lesi. Kumele sisebenzise ulwazi lwakulezi nsuku ukuthi silwisane lenkohlakalo.
Iziphathamandla ze-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, kanye labogatsha lwe-Anti-Money Laundering Unit bebekhona kulomhlangano wona ophela kusasa. Ngeviki edluleyo wakwaba umphathintambo wendaba zesisebenzi unkosazana Petronella Kahunye wethiswe isigwebo sokubika okweminyaka emithathu ngemva kokufunyanwa lecala lenkohlakalo. Labanye njalo abake baba yiziphathamandla zikahulumende asebe babotshwa besethiswa amacala afanayo abagoqela umnumzana Ignatius Chombo lomnumzana Samuel Udenge. Isikhulumi sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende ozimisele ukulwisana lenkohlakalo, kodwa abanye bathi abavumelani laye. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi unduna uNekatambe walimala engozini yemota ngeviki edluleyo elokhu esesibhedlela seMatadei koBulawayo, lapha ayelatshwa khona njalo ubonakala esiba ngcono. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abanye abalemali sebethenga ukudla lenye impahla ngobunengi begcina ezindlini ukwenqabela ukukhwela mahlayana kwempahla le. Okwamanje ke sikhangele ezivela kini lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp.
Basakaza bahle, basakaza bahle, linjani, linjani. Namhlanje ngifuna ukugcila kakhulu kulaba abathi bona sike sibambane siyenze intewa. Kanti mina lezilima zakithi zasemaNdebeleni lezi ezilokho zikhomenta zithi zifuna sibambane, kanti izilimi ezinjani? Mina ngazi ukuthi izilimi ezinjani. Abantu laba uChamisa kwalowo Chamisa lowo simfakile wathatha iBulawayo, waqeda wathatha bonke abantu baseMpumalanga wabayenza baba ngamakhansila. Kanti lifuna ukuzwa ngani lina bantu baseSindebeleni? Ake livula amehlo livula ingqondo ma, kanti lihleli phezu kothuvini. Hayi man, ake livula mina. Kodwa liloko libhizi lithi sibambane. Ungabambana lento engabambani nawe kunini? Isikhathi singakanani siloko sizama ukubambana lama? Mina ngilandaba kukhona omunye othe abathethe ngabakho laba abathethe khona lamazanga abantwana labalema amadoda, thina sibambananga lo dodi ngokwakho lokhu.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, silibingelela lonke elisiphathele uhlelo oluhle lusazisa ngezindaba zase Zimbabwe. Siyabonga kakhulu umsebenzi omkhulu elisenzela wona lingakhathali bantu bakaNkulunkulu Jehova lipha amandla ligcina so sonke isikhathi. Ngempela ibuhlungu indaba eseSouth Africa abantu siphelelwa zindawo asilasela kudla, selandawo zokuhlala, kusela imisebenzi, kunzima asela mali zokuthi siyele ekhaya, sela la mali ukuthi singazama khona nje ukuthi sibe kukudeta fuleni. Kuyasizimela kakhulu. Kuwesi, these days kuwesi. Kunzima ngempela, siyaludinga usizo lika Studio 7. Kunzima. Abantwana kunzima ukuthi sibabhadalele impela ischool fees. Ngikhuluma mina kunje ngilabo abayi-2, ugrade 11 no-12. Angisebenzi, ngigcina ukusebenza 2018. Kunzima ukuhlanganisa imali yabantwana besikolo every month. Ngapha bafuna ukudla, bafuna ukukhera. Imali yokuthi siye ekhaya ayikho. Ukuthi senze nasela plan, stranded, singo-Norway. So siyacela mpela lingenele Studio 7.
Gqoki Studio 7, yalingenela lonke basakazi be-Studio 7. Mina ngingumama okhulileyo, engake ngizuleke igama lakho. Ngifuna ukuphendula ubaba lo othi uNkomo wathengisilizwe. Nxa ezakuthi uNkomo wathengisilizwe, walithengisa ngayiphi indlela uNkomo le? UNkomo wayevikela iGukurakundi le eyayibulala abantu. Yikho wabumba iunithi lo mgaba, isikuthi wathengisilizwe. Kambe wayezathengisilizwe njengoba walilweli ilizwe kangaka, ephume siya khatshana esiyalweli ilizwe, kuhamba amazwe ngamazwe leli ilizwe. Ngesikhathi seliwini uyilizwe sokuthi ungumthengisi, ngaliyikuthengise bani, wathengisa bani. Yena wayevikela lokhu kokubulawa kwabantu, wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakujonga. So nxa seliza kuthi ungumthengisi, wena othi ungumthengisi wenzani, uyini wena, wenzani elizweni okuyikho kukwenza ukuthi uzukhuphe lawo magama amabi kangaka?
Salibona na abantu beZimbabwe, mina ngimshona mara ngifuna ukukhuluma ngesiNdebele, because kunabanye abafazi bayi-2 bakhuluma ngendaba yokuthi hey, la igold thina siyasogola manje, so sifuna inkulumende ukuthi izezo silayisha ngapha. Manje mina ngifuna kubatshela ukuthi inkulumende angeke iwalayishe, because iyona ayifuni ukuthi abantu baseZimbabwe baze la eSouth Africa. Lase bathi amasikolo ayadula, amasikolo vela ayadula, mali ukuthi ngenisa abantwana emasikolo ephezulu lapho adula vena. Ma ngiyazi ukuthi la eSouth Africa abantwana bafunda mahala from grade 1 until wa grade 12. Manje nina nithatha abantwana ufaka esikolo zephezulu, ovivela ziyadula. And lokho likhuluma hey, sifuna ukuthi abantwana bathu ihulumende izotshela ukuthi libaleke la amasikolo akhona, and akuna inkinga la eZimbabwe, uyazi lokho. If malicela ncedo vela ningakuthola, maybe kuma-individuals anemabhasi awo ukuthi alilayishe, not ukuthi ngakhuluma ngendaba yehulumende. Khohlwani lapho ba abantwana benu, thathani mhambise emakhaya. Mina nina nisebenzela, ngithumizela imali ekhaya ze easeway, not ukuthi sifuna hulumende esilayishe. Hey, lokho khohlwani madoda. Ngiyabonga usamile mgaduli, mara ngimshona. So isiNdebele sami vela siyabheda sometimes, mara mina ngiyasizwa, nina nishona niyayizwa sometimes. Khuluma kanjalo, goodbye.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Ngiyalibingelela lonke balaleli. Mina ngilombono unyana wami lapho kugawule lapho. Ithi gawule, tshela umnangagwa anike abadala imali zabo. Abadala baluza imali zabo laba behamba besiyevedwa, besiyevedwa. Kathesi sokuthula, athi lalizamani, lalizamani. Njoba wena uyisikhulumeli sekamnangagwa, mutshele anike abadala imali zabo. Abadala baluza imali zabo zaphelela emabhenki, besiyevedwa lokurejista amakhawunti angangenisiyo imali. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo, ngezindawo. Ah, kodwa abantu bakithi basezokubona kulela lizwe leliyana. Ezilungile izwe liphetho zimpumputhelezi ezingazi lutho ngokubusilizwe. Lezi zimpumputhe ezingaboniyo lezi, kuthathwa uchiwenga kuthi ayise Minister of Health. Uchiwenga kambe abantu abazibonakalela loba behamba laphana ukuthi laba bantu vele kabayazi lutho lapho. Kambe uchiwenga impilo zabantu uziphatha kanjani? Uyazini ngokuphatha impilo zabantu? Abantu abarocuku ngale ndlela leyi, kwayena umnangagwa ukubusilizwe ukwazela kuphi ukubusilizwe? Ngoba ilizwe liyaphika liyatho ukuthi igali la president, ilizwe lakhethi igali la president ngendlela babulala ngakhona abantu. Even ma ungabe ugula uselizweni uyabulawa ezibhedlela kula miti, kodwa bahlezi beqambe amanga day and night. Bona nxa bephethwe likhanda umuntu wakhona umzwele eChina, ukuphatha kokhe likhanda, kodwa ngapha umuntu lo lethi zanu PF yena ma egula ufake esibhedlela esingela miti, uzuze ufuse elayinini lokuthi zanu PF. Why ungafisi ukuthi utshintshwe? Hawe, ma kuthiwa uyagula kubonakala ukuthi uyagula, ubizwe li-ambulance. Lokuthi uyagula uyetshela ukuthi i-ambulance kayikho, uzuze ufe, uswele into ezokuthwala, kodwa uthi zanu PF zanu. And the more most amapolitics la support iZanu-PF zimpumputezi ezingafundanga njengabo ngabantu angafundanga la umuntu ofundileyo sebonile ukuthi akukho lapho esiyakhona ngalomnanga kwalo akukho lapho esiyakhona abantu abasho lombuso wakhe ngabantu asebebonile ukuthi lo waso president
sabona sibona umsasazi ku-BOA Voice of America Studio 7 mina igama ngubafiko kwasanda ngifana esikabeni senyabane la into eyisimanga ngento eyenzeka ezweni lakithi eZimbabwe ibandla elibusayo abavumi ukuthi ma benze iphutha elifana nokubulala ukuthi abantu babe bebotshwe ma ngithanda ukukhangela kakhulu ngale ndaba kamoblessing owalahleka kule nyanga edlule inzima kakhulu ngoba namaphoyisa alandula jona lolu zindaba zodolo banobufakazi obungakanani ukuthi bebejona bazi kanjani or la mapholisa alesandla ekufeni komuntu ngamapholisa namasosha abafanelanga ukungena indaba zepolitiki kumele bebhekane lomsebenzi wabo ukuze zonke ezepolitiki zabe ngendlela zangomumo manje ungathiwabheka kahle awukho umumo kahle kwezepolitiki ngoba amapholisa athatha isayidi lamasosha athatha isayidi benza lokukufuna iqembu elibusayo so bekuya ngani wonke amalunga edala leplamenti elibusayo bekumele bakweshwe ngoba bagcwele inkohlakalo kakhulu okunye akumelanga kufihlwe kumele betshelwe mpela ngoba izwe bayahleka ukulibusa babulala abantu pho ungaba kwenjani abe uhlela usilwa nomfazi nabantwana phakathi komuzi kodwa kuthenjwe wena ubudlongudlongo buningi kakhulu kumele ihlisise kahle le ndaba yaseZimbabwe abantwana bagcwele emazweni aphesheya bagcwele emazweni angaphandle akomakhelwane bazabe impilo esipesini sokuthi uhulumeni azamele abantu icebo lokuphila yena ubhizi usabulala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela abalaleli lingathuki siyabonga Kwezemelika impi yakwele Russia le Ukraine isisenza isizingelezane amabutho akwele Russia exotshwa kwezinye izigaba zangezansi yelizwe kodwa ngentshonalanga abikwa iseduze lokuhluthuna amadolobho asesigabeni seDonbas umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko izolo othi amabutho akwele Russia asemiswe emizamweni yokuhluthuna amadolobho angezansi yelizwe leli abalisa ingxenye yeKherson Oblast. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Moringai.
Udaba lwezikhalelo ludaba olungenzima kangako ukuthi ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezi ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni kuzwekazi laseMelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapho ezisezandleni zabantu kanti ke akulampi phakathi kwelizwe lelo ngakho lezo zikhali ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela bezivikela kubani kuyini mhlawumbe esingathi kubona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele kuhle bahlale bethwele imbhobho mbona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi especially ona la ama-automatic rifles kambe kungaba leyi-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcine besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyela ukuthi bahlale belayo lanxa kusingekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcine beyisebenzisa ngoba begqugquzelwa ukuthi vele balayo
ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngembhobho
msakazi kanti-ke nxa abantu sebezavunyela ukuthi bathwaleke izikhali ngaso sonke isikhathi umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho kade angithi yibo abavikela abantu Ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokho abakwenza ukuthi kuthi abantu bavunyelwe nje ukuthi ngoba iminingi kakhulu njalo sizifika ezandleni zabantwana. Nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali, akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali. Ngakho singakhali sisole impopo. Impopo kayidubuli yodwa, impopo ioperatewa ngabantu ukuze idubule. Abantu yibababulala abantu hayimpopo.
Hayi, siyabonga Mayuyu Zulukandaba lo kaSomnumzana Muringai ngumnumzana Jerry Thwala Jackson obexoxa ke lapha ngodaba lokuthwalwa kwembobho esibulala abantu abaningi elizweni leMelika. Usesichiyeke emaphethelweni ehlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.